uhlelo lolu lukhona eVictoria Falls liyenzakala. Umqhafazo uke wabakhona wathinyezela esingathi kuma social media njalo le ndaweni ezijiyeneyo, okunjengokuthi abantu beVictoria Falls bayakwazi lokho ukuthi kuzabe kulabantu amadokotela amehlo azabe ehlola enceda abantu. So thina sithi kuyinto enhle, ikhisimusi iza kanye ngomnyaka, njalo uhlelo olunje mali ubuya thina singelani, singelazimali ezisingazibhadala. Sithi izakhamizi ezihlutshwa ngamehlo kusamele ziye khona. Siyakwazi ukuthi amehlo yinto ehlupha abantu abaningi, njalo kusenza ukuthi i-economy yethu yeZimbabwe iyancedakala ekuthini izisebenzi ziqhubeke zibe semsebenzini, zisenze umsebenzi wawo, njalo zithola inzuzo ngomsebenzi. So sithi akumelanga kube labantu abazaba lohlupho lwamehlo isikhathi sabo singakakwani.
Kukhona yini ongakutsho moyo mhlawumbe kulabo abahlutshwa ngamehlo ekade bengakezwa lutho ngalolu hlelo?
Siyaloyisa ukuthi umuntu wonke oseVictoria Falls ozwa le imeseji ikumbe lo umlayezelo kusamele ekhona esibhedlela e-eye clinic ukuthi behlola amehlo. Laphana ke baya bethola njalo usizo olunengi, kungabe kuyindlela zokuthi kusamele bephathe njani amehlo, kumbe begcine njani, bezigcinele njani ukuze bengaze babulawa ngamehlo. Njalo balalo usizo esingathi yi-expert information abayengayinikwa ukwenzela ukuthi bengaze baba lohlupho lwamehlo. So uhlelo lolu nkomo siyalumukela, silwamukele ngezandla zombili. Siyabonga njalo ekuthini akula mali ekhutshwayo lapho ekusizweni lokhu okufana njengokuthi iVictoria Falls yakwazi nje ukuthi ike yaba affected ngenxa ye-COVID i-pandemic edlulileyo le eke yahlupha inani lenzuzo yaphela eFalls. But ke okwamanje sokungani sokungcono njengokuthi njengoba kathesi izakhamizi zeVictoria Falls zithole uhlelo olunje lungathwa alubhadalwa, kusamele kubaye esibhedlela bengcedwa bethole usizo.